Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 10 kuNtulikazi 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Asebebanjwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisithiyagalolunye i-926 ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye nenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli. Abantu beLufefe koBulawayo bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole babebandla lezaphu. Ngu-Woza Friday kuliviki sileqembo elicula umdumo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlabayithwale efilabusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwabantu abangamachumi amane lanye 41 abahlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe izolo. Abahlanu kuphela yibo abavele kwamanye amazwe. Abangamachumi amathathu lasithupha babo, i-36, bekungabantu abangazange baphume elizweni. Lokhu kutsho ukuba asebebanjwe belegcikwane leli, sebengamakhulu edlula ayisithiyagalolunye, i-926. Asebesinde kulomkhuhlane, sebengamakhulu edlula amathathu, i-306, labulala abalichumi lambili, i-12. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithiyagalombili 86,212. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lambili 12,430,780. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 558,324. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7,252,128. Kubika abenhlanganiso eyeweldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebebanjwe legcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 541,381. Labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lambili, i-12,443, wasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 264,721, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Ngokusenjalo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokufanele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown, kanye nenhlelo zokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus, ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Ekhuluma emhlanganweni wePolitburo yebandla lakhe lezanu PF namhla eHarare, uMongameli Mnangagwa uthe kuyadanisa ukuthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-COVID-19 likhuphuka kokuphela elizweni. Iningi lisola abangena elizweni ngokungekho emthethweni bevela iSouth Africa ngokumemethekisa igcikwane leli, ikakhulu eMathebeleland South. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazo njalo elwela ilungelo loluntu.
Siyamuzwa uMongameli esithi khona yena namhlanje ucabanga ukuthi abophe uqine ngamandla indaba yama-restrictions ye-lockdown. Bekumele kungathi yinto eyenziwa kudala. Inamba khona phansi iqalisa ukukhuphuka, abantu beqasa ukungena emabhoda bebuya lama numbers amakhulu, kodwa bakhetha ukuthi behlale bezithulele bengabi le ndaba lakho. Asilutho ukuthi sicabangele ukuthi le istance entsha abayithathayo bayithathela ukuthi balwisane le demonstration le ecatshangela ukuthi iza kuba khona mhlaka 31 July. Kwenzela ukuthi abantu kube lula ukudila labo lokuthi bengayi ku-demonstration. Kanti kumele kuthi nxa kade kuvele ku-serious ngayo into yenziwe kudala, ngaba amachurches angavulwe ngaba izikolo kakuhanjwanga ngama restaurant onke la sevuliwe lani lani konke sokusenzakala ngaka kuvele kakuyenziwanga so sicabangela ukuthi hayi kungabe kuyinto elokwenza mayelana le demonstration ngamhlaka 31 July.
Siyabona njalo ukuthi igcikwane leli selimemetheke kakhulu eMathebeleland South endaweni ezinjengabo Bite Bridge lezinye.
Inani labantu asebe ithola umkhuhlane lo owe corona owe COVID-19 eMathebeleland South selisikhathaza kakhulu njengabantu abahlala eMathebeleland South. Iproblem isemagedini eBite Bridge, amaborder ayavuza. Abantu bazingenela umathanda bephuma umathanda behamba nje engathi kakula ma restrictions akhona we lockdown. Labona ababangena ngokusemthethweni abaningi bangkhona yibo futhi ababuya nawo lomkhuhlane befike bewuchithe khona phana eBite Bridge. Ungafika eBite Bridge uyethusa le ndlela abantu abaphila ngayo kusisi ba relaxile ngesilungu kuvele kabazihluphi ungani kakulala uthola ukhona especially indaweni ezichozene ezemaphandleni la kuma growth point abantu vele bakhohliwe ngokuthi kule coronavirus babuthana ezifeni kuyagcwala ezitolo kwenziwa njengani kuthiwa vele kakulala lutho abantu sizaphela nxa singazwisisi into okumele siyenze abantu kabathathe seriously indaba ye coronavirus ke siyenze nale social distancing sifaka ama-mask noma singaphi kugeza izandla abantu singathathi sithelelane lomkhuhlane.
Ngabe kwenziwani ngalolu daba ukubona ukuthi igcikwane leli alimemetheki lelizweni jikelele?
Ngokuya ngokuya melithi ngaso kutestwe abantu abaningi sibe incane abangafika imillion kodwa ngikhona sitheste less than 100,000 and abantu abakhanyi besazi ukuthi kahle kahle into le imbo kunganani iqini okunganani ingozi enganani. Abantu befundiswe njengendlela okwaliwa ngawo lo mkhuhlane we-HIV uhamba kunika izikipa abantu befundiswa kufakwa amakhondomu indawo yonke ngoba sizaphela sngendlela esiyenza ngayo ngani hhayi asibone ukuthi kulo mkhuhlane omkhulu ongaka. Uhulumente akadlala indima yakhe ngendlela efanele yafaka imali endaweni enkulumeni yakhe ye-COVID-19.
Lowo umnumzana Bekezela Madomafuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ecubungula ezombusazwe sixoxela eseGwanda eMathebeleland South. Iningi labantu abalokhu bephathekile emzimbeni wodwa asebasila emkhuhlaneni wesihudo esihlasele izakhamizi zeluveve kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angcolileyo ayihlanganela lawo aphuma ezambuzini bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole kwabe bandla lezaphu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isihudo esiqhamuke emzini weluveve ngenyanga edluleyo sibulale abambalwa ikakhulu abantwana abanye abangafika phose inkulungwane begula belaliswe ezibhedlela abanye begula bengekhaya. Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association eluveve kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma ubonye isipho abasithole lamhlanje ethi amanzi sebewathola kulezi insuku kodwa abakawathembi njalo ikhansili isike yafika yakhulumisana labo.
Amanzi kulezi insuku silawo since basithembise ukuthi amanzi awasoze beyavale lokusoselayo kodwa izakhamizi lanxa ungakhulumisana ngazo ziyakhuluma ukuthi hayi amanzi kawakathembi ngoba ngikhuluma kunje lakathesi uzathola ukuthi omunye umuntu abe sesithi isisu lesana sesiqalisi kumbe lomunye bengazange sambamba umzela sekhuluma ukuthi ayi isisu sesingigijimisa. Okwenzakeleyo ngomvulo umeya wabuya ehamba lama-councillors lo-chairperson bona besitsho baxolisa ngokuphuza ukubuya phakathi komuzi uzokhulumisana lezakhamuzi.
Esinye njalo isakhamuzi seluveve esithole isipho sokudla umnumzana Gawunza Makawi laye ubonge kakhulu ngesipho asitholileyo.
Hayi, ngibonge kakhulu, inkosi ibusisela kusasa kathi side So vele lati ebesesithwele nzima sesiswele ukuthi senzeni. So then ayinxase kunjana kulabantu ababuya bengenele njengezapho. Hayi siyacela nje ukuthi kube yaphenduka ibuya abantu beyikhampenele bayivotele iwine.
Unkosikazi Joyce Hiwayo wabanye abathole isipho sokudla lamhlanje ukhala ngomzukulu wakhe owaphepha ekunatheni amanzi alobulongwe babantu. Osekathuka umzimba
phangela umthunzulu wami ngendaba yamanzi. Ngamanzi wona lawo. Phula amadokotela ngingahamba kabakuchazisa ukhona omunye ovelolelele logogo olo 89 years. La yusukile. Laba abantwana kwaba affecta ngoba bathi beqalisa amanzi ebuya ayemnyama e-green. Bathi bafuna amanzi afresh. Yibo abaaffectwa kakhulu.
Umgcinisihlalo wezapho eMathebeleland South, umnumzana Matthew Sibanda, uchaza izipho abazinikeze eluveve lamhlanje.
Sibuya lapha sizonika izakhamizi eluveve abagulayo labanye abatshonelweyo impuphu, le cooking oil, le chukela, le sawudo, le sepa yokugeza, le sepa yokuwatsha, lamahlamvu etiye. Sidoneta siyibandla lezaphu singakhethi ukuthi lowo muntu ngowe-MTC, ngowezalo, ngowayiphi party. Sinike bonke abantu as long kungumzimbabwene kuyi-community yeluveve ehlangane lo hlupho.
Labantu eluveve liphathekile emzimbeni njalo abantu lokhe besifa kuthi abanye lokhe belaliswe esibhedlela sempilo Central Hospital kuthi abakhutshwa esibhedlela baqhubeka bethola usizo eklinika yeluveve. Umphathi wezempilakahle kumunicipala wedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda ngolwesibili uchaze umonakalo osudalwe ludubo lwamanzi koBulawayo ethi kulabantu asebefike emakilinika akoBulawayo leluveve bephethwe isihudo kusukela mhla ka May 17 kusiyafika mhla ka July 3 abayi 1800 ukuthi asebesichile balichumi lantathu abanye babhubhele endlini. Yimele iStudio 7 ngiwoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandlale MDC Alliance abalisa umeli weHarare West edalele eParliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbirilo, unkosazana Ntsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebeyili ziyekethiswe siyaliwe ngomthethwandaba namhlanje.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandla leMDC Alliance ababalisa umeli weHarare West edalele eParliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri nonkosazana Ntsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebeyili ziyekethiswe siyaliwe ngomthethwandaba namhlanje. Abathathu laba babikwa bemele baye enkambeni zamapholisa ezihlukeneyo kathathu ngeviki, yikho-ke bebecela ukwehliselwa lokhu. Kweta labo umnumzana uBeshaba ulandisa ngalokhu.
Tichida kuti mabail conditions evasikanava anzirerutswe izvishoma sekuti vari kuripota katatu pavhiki, zvinova zvatinofunga kuti zvakanyanyisa. Havana kusununguka mumafambiro avo.
Sisedale sifuna ukuba iziqondiso zabo zebail ziyekethiswe baya emapholiseni kathathu ngeviki. Idale lithe udaba lolu lamalanga amalutshwane luphume emthethwandaba kungakho lithe bazaqhubeka besiya emapholiseni kathathu.
Abathathu laba babotshwa kunyanga ezimbili ezedlule. Ngimele iStudio 7 seHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe usisebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Umsebenzi wokubuzisisa abangakhethwa ukungena kukhomishini elawula umsebenzi wentatheli izindaba eZimbabwe Media Commission, ZMC, usungulwe namhlanje. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ikhomishini yeZimbabwe Media Commission ephiwa umsebenzi wayo isisekelo sombuso welizwe jiyo elawula ukuba intekelezi izindaba zingasebenza njani lokuba ziphiwe imvumo yokusebenza zikhululekile. Bebefika ichumi lasificaminwembili 18 ababuye ukuzekuzwisiswa kuma-interview enziwe namhlanje ukuba bengenelisa na umsebenzi wokuba ngamakhomishina oe-ZMC besuka kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo. Iqula le-Commission of Standing Rules and Orders elephalamende belibuza abantu laba ukuba bayawuzwisisa na umsebenzi wokulawula ukusebenza kwentathelezi ndaba lokuba ulwazi lwabo lungenelisa kanjani ukusebenza kwekhomishini le. Omunye walabo abakade bebuzisiswa ngusikhwicamfundo Ruby Magosongwe, yena ochasisa umsebenzi wekhomishini le.
Omunye wemisebenzi wekhomishini le engiwaziyo yikufundisa intathelezi ndaba. Ukufundiswa kwazo kuyahambelana lezifiso zelizwe ukuba ilizwe libambene lilokuthula ngendlela intatheli ezisebenza ngayo, ukuzwa ukuba uZulu loba intatheli zithini ngomsebenzi wazo.
Unkosikazi Miriam Majome, yena osebenzela inhlanganiso ezimeleyo eVeritas, uthe nxa engathola lo msebenzi uzabona ukuba intatheli ziyaphiwa ivumo yokusebenza zikhululekile, ikakhulu ngesikhathi se-coronavirus.
Intatheli zindaba zenza umsebenzi omkhulu ngalesi sikhathi ebantwini bonke sebesebenzela ebulenjini be-internet. Lokhu sekuncede ukuba banike abantu abanengi ulwazi. Lokhu kuzonceda kakhulu. Kungaba kuhle nxa bengatholi abantu abanengi abalolwazi ukuze uZulu ale ethola umsebenzi lo.
Abanye abakade bekuma-interview namhlanje abazakalayo babalisa owake waba ngumsakazi we-ZBC uMphile Marubi, igqwetha umnumzana Danaka Mganyi, osebenzela inhlanganiso ezizimele umnumzana Philip Basirayi labanye. Idale lephalamende liza kupha umongameli Emerson Mnangagwa amabizo abantu abalitshumi lambili abazakhethwa phakathi kwabalitshumi lasishiyagalombili abangena kulolu hlelo lokubuzisiswa. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 o'clock ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lawo 15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule zihlobo alenelisi ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Wezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umthethondaba we-Supreme Court usuthethe isinqumo sokuthi idale le-House of Representatives lomtshutshisi we-New York bangeke owamanje bavunyelwe ukubona ingwalo ezijulileyo zomthelo we-Texas zikamongameli Donald Trump ocatshangelwa ukuthi wayengahlawuli ngemfanelo umthelo lo. Abehluli bomthethondaba abenze isinqumo lesilamhla bathe abadinga ukubona okwenziwa ngu-Trump kungenziwa ngaphansi kwalokho okubizwa ngokuthi yi-grand jury. UTrump kafuni ukuvezela uZulu indlela ayihlawula ngayo umthelo we-tax. Abancintisa ukhetho lukamongameli bajayele ukuvezela uZulu indlela abahlawula ngayo umthelo we-tax. Obe ngumkhokheli kahulumende kwele-Ivory Coast u-Amadou Gon Coulibaly kaSeko. Ubhubhe izolo esanda kuvela kwele-France lapho ayeselatshwa khona isifo esingavezwanga nguhulumende. Ubekhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomfumfu lonyaka. Sezithwala abantu indizamtshina kwele-Nigeria kulandela ukumiswa kwazo nguhulumende ngombimbitho lonyaka kuzenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Indizamtshina lezi ngezithwala abantu kwele-Nigeria kuphela. Akwaziwa ukuthi zizaqala nini ukuthwala abantu abafisa ukuya kwamanye amazwe. Owayengusibalukhulu wesabelo sethi uya kwele-Mexico uSiza Dute usebotshiwe. uDude ocatshangelwa ukuthi watshontsha imali kaZulu edlula izigidi ezingamathumi amahlanu 52 million ubothwe ngamapholisa eMiami khonapha kwale Melika bese kule minyaka emibili edingwa ngamapholisa.
Izakhamizi zakomakhulela ePlumtree zithi seziphelelwe zinkomo ezibulawa zindlovu zizibangisa amanzi okunatha ezilibeni. Udaba lwendlovu lezi sike sabika ngalo kulomsakazo okunyanga ezisanda kwedlula, njalo isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle umnumzana Tineshe Farao wathembisa ukuthi babezathumela abazingeli babo kulindawo bayizixotsha. Kodwa izakhamizi zithi akukenzeki lokho. Ukunsukwana ezedluleyo umnumzana Farao utshelela umsakazo njalo ukuthi khathesi babhekane lodaba lokusilela kwemali ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus, yikho nje besehluleka ukuqhuba inhlelo zabo ngemfanelo. Izakhamizi zithi indlovu lezi ziqale ngokudiliza ingadi zazo lapho ezilime khona okuchiyeneyo. Izakhamizi zithi njalo okudanisayo ukuthi sezibulala izifuyo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wezakhamizi umnumzana Simon Maseko ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indlovu lezi sezilusupho olukhulu kakhulu. Le 2 days abelala bezixotsha sefuna ukuyangena kule ingadi esayenzelwa Mrs. Nangagwa. So abantu belala bebasimbilo betshaya imichilo sezifuna ukuyangena khona phana ngoba sezibonile ukuthi no izwe ingadi esisele khathesi ezingadi zonke ziyaqeda zonke emfuleni. So sifuna ukulandela nale eyamsisinangakho indlovu lezi. So angazinzi ukuthi njengoba kuwukuthi kwancediswa kangakana siza kuyaphi thina phakathi lokho sigaba sikamakhulela. Impilo yethu angisayiboni siba yimpilo ngoba nxa sesifele yikho konke, sifele izinkomo, sifele izingadi, sifele ngamasimu. So angazi ukuthi sizaphila sinjani ngoba into yethu yonke esiyenzayo khanya iyekelwa indlovu ukuthi wazibandalayise. Yikho besesibize uNP ukuthi kabuya zebona ukuthi kambe sona isibaya senkomo nxa sesiyilala indlela kuyabe kuyikho yini. Yikho sasimvotelele kholoku ukuthi abe ngumhleni wethu. Pokatesi kakusakhanyi ngoba laye sike saba laye simbonisa ngakho azange sizwe impendulo yakhe. Samnika la masu ukuthi sesicela kuye lungiswa amanzi endlovu, indlovu zisuke phakathi kwabantu. Pho bayala khulokho abantu babezimisele futhi ukuthi ukuze babe lempilo engcono kungcono bathini bayigebhela indlovu amanzi emfuleni babuye bona la madramu kulungise njengoba kulingisa iziba zibe leziliba zendlovu lapho ezinatha khona kulokuthi zizebulala impilo zabo.
Azikabulali bantu yini kumbe ukubalimaza
ebantwini? Hayi, kule one nje othi babaleke kakhulu bedinga inkomo kade zingabonakali ekhanya ngabona zadliwa zimpisi. Bachayisana lazo indlovu lezi bathi zabaxotsha ujaha khona omunye ngu-teenage uthi zabaxotsha okumangalisayo. Babaleka lokuthi bayasinda njani, bathi bayasinda ngomsa wenkosi ngoba bathi indlovu lezi abahlangana lezo zabantwana abancane badla nxa betshaya ugodi ukuthi kazivaleke zona zazigijima zisiza kuwo. So bathi zilabantwana, bathi abazibonayo zazizabantwana bebaningi kakhulu abantwana. So besicela ukuthi uMP kakasondela zebona ukuthi kwenzakalayo ngoba angazi ujabulela ukuthi ubusa uzabe ekhokhela abantu abangabayanga asebephelele zinkomo kumbe uzakuthi nxa sesiya emavotini athole ukuthi uzavotelwa izidumbu yini njengoba ezayekela laba abantu bafe ngoba ukufa kwezifuyo kuyikufa kwabantu.
Umnumzana Simon Maseko yisakhamuzi sakomakhulela ePlumtree ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekhonale kwamakhulela ePlumtree. Umeli walindawo edalela ePhalamende umnumzana Dingomuzi Phuthi yena akaphendulanga imbuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini wakhe. Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlaba ithwale efilabosi. Asizweni bexoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smart.
Umdumo kamaskandi uqumbaqumba abantu abaningi kulezi nsuku. Sesele kona le kugudlwa umnyama safula iqembu lamavuthela lona limelwe ngu Freedom Fire Sibanda
sifuna ngani amene
ngizalelwe eFilaphose sigabeni saseGangabezi ngafunda izinga lemfundo ephansi ngafunda eSt Matthew's primary school kwasekuthi ke imfundo yaphezulu ngafunda eCharles Secondary School. Iqembu liqale ngo 2006 salibiza ngegama lokuthi ngamavuthela.
Vuthela vuthela njalo ahlele umculo wabo kamnandi kungani pho babizwa ngaleli gama
limele indlela esishaya ngakhona sishaya ngesimo esiphezulu kakhulu kona kuze kuthiwe ngamavuthela lavela ebantwini abedayi madoda liyavuthela lishaya kakhulu impela yikho ke sagcina sithi singamavuthela amavuthela asengama album amabili i-album yokuqala iyenzwe ngo 2010 enesihloko esithi sibuyile bese kuthi le esibili yenzwe ngo 2017 inesihloko esithi ayaphela amasiko akithi
iqembu leli liqala ukucula lalingena njongo yokucindezela umculo walo babezidlalela bezilibazisa njengabangane kodwa iningi labantu labakhuthazwa ukuthi kawapheke umculo wabo ngoba becula kamnandi kunjenje sebra madlalathi athakazelelwa ngabantu abaningi asetholakala kodwa banomlayezo okuzulu wonke olaleleyo ngalesi sikhathi
ibacela nje kuphela ukuthi basupporte umculo wasekhaya basinikeze amandla mpela ukuze lathi siphakamise iflag yakithi kwamthwakazi bese ngicela kakhulu nabaculi abafethi nodade wethu ukuthi sengathi bangacula mpela ngendlela enhle ngendlela esimanga bangabi ngama-copycats bangalandeli amanye ama-artist avela kwamanye amazwe
ngempela abaludinga usekelo lwenu balaleli dengani umculo wabo bakhuphule njalo lingaxhumana labo likhulumisane ngezomculo batheli kamahwaya
siyatholakala enkundleni zokuxhumana siyatholakala kufacebook amavuthela bese kuthi ke kutwitter siyatholakala ethi amavuthela 1 inamba yocingo elingasithola kuyona ngu 0813130461 kusho ukuthi ngiyami ke leyo namba uthula ku 0731760288 ngubabuhlongwane onguye osixhumanisayo nabantu uma kukhulunywa ngiyabonga kakhulu
naleko kwadlwayo kwamasaba ethwale lapho sithola khona leli qembu elivuthela livandele licule umdumo kamasikandi ngokunono okukhulu lona belimelwe ngufreedom sibanda kuhlelo Walls of Friday siyavuthela siphuma kanje igama lami ngueza Chisa Sibanda libe lempela sonto emnandi
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Asebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisithiyagalolunye i-926 ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa isithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli. Olivalelisayo Musithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.